endabeni zethu lamhlanje lilo Mike Hobe. Abe Harper Cook Trust baqoqe umhlangano labathinteka loba ulahlekelwa izihlobo kumbuqazo weGugurahundi ukuze kudingwe indlela zokuthi uhlelo lokuxolelana lokupholisa amanxeba lungaqhutshwa njani. Ibandla leNational Patriotic Front selixotshe umsebenzi uretired Brigadier Ambrose Mtiniri obesephathe isikhundla sokukhokhela ibandla leli elibunjwe ngababe kuZANU PF bekuqembu le-G40. Njengoba ukhetho solusondele sikhangela kabanzi ngembali yokuvota esigabeni ezijiyeneyo zelizwe. Lamhlanje sikhangela isigaba senyakatho yemandebeleni. Kwezemidlalo sikhangela imidlalo yenguqu edlalwa ngamaqembu amela isizwe elama Warriors lidlala lele Zambia kumncintiswano weCOSAFA kuthi elabesifazana elama Mighty Warriors lidlala njalo leshipolopolo lakwele Zambia emncintisweni wokudinga amaqembu azadlala unkezo yomhlaba eWorld Cup. Kuhlelo uza Friday silomculi odabuka kobulawayo uThungai Tsikirai yena osehlala eBhilitane lapho asegcola khona. Ku-Live Talk lamhla sikhangela impumela yophenyo lwe-Afro Barometer. Thumelani imilayezo yenu ku-WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 kumbe enkundleni yabelendini yokuzilibazisa ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa ilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930 15580 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa njalo ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.